So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 23 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS iqale uhlelo lwayo lokutshengisela izolo ngelanga lokuvulwa kwezikolo oluthiwa hashtag save our education ZW.
Kodwa into ezasiphambanisa ukuthi imali yethu yoholo kayifani ukuthi sibe sihambe emsebenzini.
Inhlanganiso ye-Victoria Falls Residents Association ithi izakhamizi eziningi ziyehluleka ukuhlawula imithelo egoqela eyamanzi, eyezindlu kanye leyokubuthwa kwezibi.
I-tourism ibe yi-industry ebe affected kakhulu eZimbabwe lemhlabeni jikelele.
Abadabuka eZimbabwe esigabeni seMandebeleni asebehlala kwele South Africa bathi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende ahlawule imuli ezathinteka ngombhuqazwe wegugurawundi.
Ayisonto efe, asonto engavunywa noma ngubani ukuthi uthi usungibulele uthi it's just water under the bridge. Yi water under the bridge njani mina ngizwe ubuhlungu.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS iqale uhlelo lwayo lokutshengisela izolo ngelanga lokuvulwa kwezikolo. Lolu hlelo luthiwa hashtag save our education ZW. Linhlanganiso ithi ukutshengisela lokhu kuphumelele ngoba abazali labo babambene labafundi benelisa ukuhambisa amagwaliba ezikhalazo ezibalisa ukuthi izikolo azikalungiseleli ukuthi zivulwe. Amatitshala kumele engezelelwe iholo lezinye izikhalazo kubaphathi bezikolo ezijiyeneyo. Linhlanganiso ithi kutshengisela lokhu okuqhubeka inyanga yonke le kuphumelele njalo bakhuthaza ukuxhaswa ngabazali. I-ATUS ithi bekulamatitshala amalutshwana kakhulu ahambe emsebenzini izolo. Iyengezelela yathi kube lamatitshala ayisilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini, 25% kuphela abahambe emsebenzini izolo. Sixoxe lomkhokheli wenye inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eyezimtha umnumzana Richard Gundane, laye othi umumo ezikolo awumanga kuhle.
So into ekhona thina ngenhlanganiso emele izikhalazo zababalisi, into ekhona ukuthi ababalisi abaningi bayakhuluma ukuthi hayi okumele ukuthi kwenzakale khathesi ukuthi umsebenzi utawufuna sibili njalo sifuna ukuthi siphathise abantwana sibili. Kodwa into ezasiphambanisa ukuthi imali yethu yoholo kayifani ukuthi sibe sihambe emsebenzini every day eyenyanga. So yiyo into ezaphazamisa yona leyo. Lathi sikhuluma nohulumende sibacebisa ukuthi into eqakathekileyo ukuthi balungise indaba yoholo masinyane ukwenzela ukuthi ngaphambilini singasoze sibe lohlupho lokuthi siyagcina sesiyehluleka ukuya emsebenzini. Abaningi khathesi bathwele nzima ababalisi, yebo ukuthi badinga izimali ezikwanayo khathesi ukuthenga ama-uniform. Ama-prices akhona akhwele kakhulu, awema-uniform, awe-transport, awema-school fees. Imali yombalisi kayikwanisi ukuthi twana ahambe e-boarding school, ahambe even ku-government school athenge ama-uniform. So into le yiyo ezagcina isiphambanisa ukuthi isikolo zingahambi kuhle ngaphambilini.
Manje nxa sikhangela udaba lwe-coronavirus, lona ke ayisulo yini olunye lalo daba olungani luyahlupha?
Udaba olwe-coronavirus yinkalakatha yendaba kakhulu. Kodwa sifika ezikolo sibona ukuthi bake bazama sibili, bake bazama ukuthi badinge ukuthi ama-sanitizer abe khona, badinge ukuthi ezinye izitsha zibe khona, ukugeza izandla kube khona. Kodwa izikolo ezinye eziningi definitely yakwazi ukuthi eminyakeni sibe sikhondane elendaba yokuthi amanzi abe khona esikolo, izikolo eziningi emaphandleni lasemadorobheni khathesi bayehluleka ukuthi amanzi abe khona. Yilo udubo sibili lona lolo olukhona. Ngingasikhangele njalo ngendaba ye-social distancing, kutsho ukuthi amaklasi lawo elokho emakhulu kakhulu. So sibe sicebisa uhulumende ukuthi kuqakathekile ukuthi kudinga ukuthi kube khona abanye ababalisi ababuyayo ukuzonceda umsebenzi lapho kwenzeka ukuthi i-social distancing ibe khona. Amaklasi lawo bama-reduce babe baninyane ukuphathisa ukuthi abantwana bafunde lababalisi basebenze endaweni ele-social distance. So yindaba esikhangelelayo, kodwa emthethweni sizukuthi beqondane lendaba yokuthi izikolo zizavulwa. Bake bakhuluma ukuthi izikolo ezingalungisi ezisaphanisanga ukuthi zilungise into yonke ukuthi zivule vele ukuvula, kodwa hayi sikho esikubonayo. Kona ithi izikolo zonke zivuliwe, izikolo kazilamali ekwanayo sokuthi akuba lohlupho. So sicebisa uhulumende ukuthi adinge imali ekwanayo ukwenzela ukuthi yonke into efunakalayo nxa siqondane lendaba ye-COVID-19 ezikolo ilungise.
Lo ngumnumzana Richard Gundane, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eyezimta. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGweru. Ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amane, 43,295, asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni jikelele ngemva kwenyanga eyodwa kwaqala ukuhlatshwa abantu. Lolu gatsha luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kwatholakala abalichumi lasithoba munwe munye belegciwane le-coronavirus kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi afika phose ayisithupha, 59, abasezibhedlela bele COVID-19, ababili begula kakhulu.
Yebo, 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 mthwaka somuhle. Sithanda ukulinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxisana labatsha ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni le-Sinopharm COVID-19 vaccine eZimbabwe. Zilukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo, lilami uMike Gove ngo-8 ntambama.
Inhlanganiso ye-Victoria Falls Residents Association ithi izakhamizi eziningi ziyehluleka ukuhlawula imithelo egoqela eyamanzi, eyezindlu kanye leyokubuthwa kwezibi ngenxa yokukhwezwa kwayo ngesilinganiso sokungamakhulu amathathu ekhulwini, 300% nyakenye. Ikhansili yahlela uluhlu lwendleko zayo zalonyaka ibhajethi ngemali yemelika engena ku $4.4 million. Izakhamizi ziyayisola libhajethi zisithi yiyo ebangela ukukhuphuka kwemithelo ngoba iphezulu kakhulu. Zithi njalo umkhuhlane we-COVID-19 uchiye zingelamali ngoba imisebenzi eminingi ivaliwe, kuthi abaningi bayalahlekelwa zindlela ezichiyeneyo zokuziphilisa. Untungamili Nkomo, Studio 7, uxoxe lesiphethamandla se-Victoria Falls Residents Association, umnumzana Kelvin Moyo, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
I-tourism ibe yi-industry ebe affected kakhulu eZimbabwe lemhlabeni jikelele. Lokho kusitsho ukuthi izakhamizi ze-Victoria Falls nxa zikhala ngama-rates lama-tariffs akusinto abahlala bayenza iminyaka yonke. Abantu be-Falls indaba zama-rates lama-tariffs yinto ababengakhali ngayo, yinto ababejayela ukuthi i-council ingacharge ekuchajileyo bayahamba bayazibhadalela. Manje nxa isikhathi esinje ungezwa idorobo elifana le Victoria Falls isiba lezi zakhamizi ezikhalayo ngenxa yama rates and tariffs. Kuyabe kusitsho enyinto into okumele ukuthi inkokheli ze Victoria Falls ezihlanganisela ama councillors esingathi ngama city fathers ethu le council management abayibo abale final decision esingathi adoption of the budget. Ingabantu abamele belalelisise kakhulu bezwe ukukhala kwezakhamizi. Siyazi ukuthi kulemithetho egavena indlela ibudget eformulate ngayo. Izakhamizi ze Victoria Falls zakwenza lokho. Zakwenza izakhamizi ngendlela ezingazake ziyenze ngayo. Uyathola ukuthi ku budget formulation from September last year izakhamizi ze Victoria Falls zasukumela phezulu zisitsho ukuthi ibudget leyi it's very high, it's very expensive. Not only expensive ngenxa ukuthi kumbe idurile kuphela, expensive in regards to e performance ye economy yetu ngenxa ye COVID. So lokhu ikansili labahlonitshwa bethu abazange bekuthathe into cognizance.
Nxa lekhulumisana layo ikansili ithini?
Ikansili sathi siqoxisana layo sathaba ukuthi yasinika ithuba lokuthi thina sitsho izikhalazo zezakhamizi zethu ze-Victoria Falls. Sababekela ngezikhalazo esilazo satsho njalo ukuthi izakhamizi za-attenda azange zalalelwa ekuqaleni ku-budget formulation. Izakhamizi zabhala izincwadi but izincwadi lezi babankomo bathi kuthiwa these letters they fall short of a technical law provision lokuthi kuthiwa kusamile kube lezincwadi eziyi 30 per every item. Of course lokho kusingabe singakwenzanga but thina sithi njengezakhamizi kwakumele bekhangele imessage esasiyisenda esingahlali siyisenda minyaka yonke ukuthi bekhangelisise ukuthi indaba kuyini okwenza ukuthi izakhamizi ze-follow size zikhale ngama-rates okwamanje. Kodwa sithe sesikhulumisane labo ba-accepta bavuma bathatha konke esakuxoxisana ngakho okukhona kuma-minutes basebe inge cha bona lema councillors ba engage bayenza i resolution yokuthi behambise izikhalazo zethu ku minister. So sikhuluma okwamanje sikhuluma simelele ukuzwa ukuthi u minister uzathini but kukhanya kule hungahunga lokuthi kusamele sibe lezakhamizi ezikhona e force lamanye ama stakeholders azadingwa ukwenzela ukuthi sikhangelisise njalo i budget lay sikhangelisise njalo andubana sibisele njalo ku minister for approval.
Umnumzana Kelvin Moyo ngowenhlanganiso ye-Victoria Falls Residents Association. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikamanisipala wedolobho le-Victoria Falls. Izizalwane zemaNdebeleni ezihlala kwele South Africa zithi sekuyisikhathi sokuthi uhulumende abhadale inhlawulo ngokubulawa kwabantu ngesikhathi seGugurawundi. Lokhu bakutsho sokulengxoxo-mpikiswano ngeGugurawundi enkundleni zokuxhumana ebulenjini. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abangenele umhlangano bethule ukukhathazeka okukhulu ngokuswelakala kohlelo lokuhlawula labo ababulawelwa izihlobo zabo abalinyazwayo labatshiselwa imizi. Kungakhathalekile ukuthi lezi zinto ezenzakala eminyakeni engamashumi amane edluleyo. Owesifazane weZimbabwe laye ongenele umhlangano unkosikazi Corence Nkosi Ncube uthi kuyadanisa ukuthi labo ababebulala abantu ngesikhathi seGugurawundi yibo asebezotshela labo abafelwayo ukuthi kufanele kwenziwe.
Ayisonto efe, asonto engavunywa noma ngubani ukuthi uthi usungibulele uthi it's just water under the bridge. Yi water under the bridge njani mina ngizwe ubuhlungu. Yebo bayasho bathi isihlahla asikhohlwa kodwa ihloka liyakhohlwa. Alingakhohlwa ihloka selikhunjuzwa ke manje. Sicela baphumele obala laba bantu abenza lento ngesikhathi seGugurawundi. Silahlekelwe izihlobo, silahlekelwe ngabazali, sitshelwe imizi, imfuyo ihambile kodwa kuthiwe asilibale sikhohle kwadlula. Ayikho into yadlulayo. Futhi isozidlule.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Leonard Dube uthi akukho nkulumo zokuxolelana okufanele ziqale labo abadala amacala bengazivezanga obala lokuxolisa ngalokho abakwenzayo.
Akunoma bygones ngoba awukho umuzi ngisho lowodwa emandebeleni which was spared ngendaba yeground. Abanye bathi kwakuyisivil war. Uma kwakuyisivil war abahambi betshela i-international court ukuthi ngempela kwakuyisivil war, belethe leyo evidence before the court. International court ukuthi kwakuyisivuko.
Isikhulume sebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo yena utshela bebebuthene kulezi nkulumo ukuthi bafuna kusungulwe inkulumo zokulungisa loludaba, hathi ukuthi kwenziwe sengathi akwenzakalanga lutho.
Ngoba uma ingaphelisi lento iyaqhubeka idala umahluko njalo futhi iqhubeka isixabanisa singabantu loba singabantu sesemathebeni lethu. Lathi sesixabana sixabana ngendaba yeground ngoba abanye bayasympathize lababulali kanti ke sifisa ukuthi bonke abantu bayibone lento ngendlela iyo yona ukuthi ke kufanele ukuthi ifike emaphethelweni.
Isiphathamandla sebandla lephama umnumzana Cosmas Ncube uthi bona njengomthwakazi sebefuna ukuzibusa hathi inkulumo ezinenginengi.
Izwe lelana aliqunywe njoba vele laqunywa ku-1980 umgabe liqhumo kwesibili. So lokho ukuthi ukukhumelana nomlotha, ukhumelana nomlotha kwehlula ku-1987 makusenziwa i-UNITA Accord. Basilungisa lapha kumele siqale iSouth Africa, sikhulu iSouth African government. Yiyo nayo iphakathi ekugcinezeleni kwabantu bakithi esiNdebeleni.
Isikhulume senkosi ubulelani lobhengula Khumalo, umnumzana Bonman Khumalo, uthi konke okwethulwe izikhulumi kulo mhlangano kuzaqoqwa kuphiwe ingcitshi eza kubhala konke bese bekudlulisela kulabo okufuze bakuzwe.
Abantu abatsha bona iningi labo sebekhuluma ukulwa liqiniswa lelo. Kodwa sihlala sithi hayi madoda ukulwa lakho kuyadiliza, ukulwa kuyadiliza. Kodwa abathi phela sipeni solution. Yilokho sithi thina hayi njona sihlangana labantu abathile abakhanya belolwazi. Sesiyahlala phansi sixoxe sibone ukuthi singenzani.
Kodwa kuhulumende nyakenye ubume inhlanganiso yeMathebeleland Collective ukuthi isungule inhlelo zokungcwatshwa kabutsha kwalabo ababulawa ngeGugulawundi kanye lokuphiwa incwadi zokuzalwa kanye lezithupha kuntandane ezasalayo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News libika ukuba umabhalane womanyano we-SADC unkosikazi Stegomana Tex Lawrence uthi inkinga yezombusazwe weZimbabwe ayidingi kungenelwa ngumanyano weSADC. ULawrence uthi kukumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uyafuna na uxoxisana labangane bakhe kumbe abanye abantu kudaba lweZimbabwe. Iphephandaba lobulembu ele The News Hawks lithi insoli zikahulumende ziphatheke ngemicimbicimbi yokuvala umkhondo wokuthunjwa kuka-Itai Dzamara. Leli phephandaba lithi lilobufakazi bokuthi ingatsha zamapholisa ensitha ziphatheke ngalolu daba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele nge-WhatsApp.
Injani mthwakazi omuhle, nanthanda ukubingelela kodwa ngisola le nto amapholisa ayenza udubula abantu le. Kanti manje siphile njani thina singabantu besintwini? Sobona abathembelezi abazigaxayo ezabe ezikhanyayo. Uyabona ke manje Studio 7 linjani khona ngapha. Bona manje kathesi bona bayenza amarali abo MDC khona le kubuharara abadutshulwa. Kodwa kathesi nanku umthwakazi uyademonstrator sokudutshulwa abantu, okubonisa ukuthi thina sobantu kodwa sizoba abantu ngelinye ilanga. Asiphakameni mthakazi.
Salibonani bantu be-Studio 7. Siyalithanda basakazi abahle. Lisitshela amaqiniso nsuku zonke. Ngani lingaqhubeka linjalo. Liyasisiza okumangalisayo.
Salibonani basakazi baka-Studio 7. Livuka njani lonke endaweni zonke zelizwe. Mina ndilesikhalazo lapha bantu ukuthi linazelele ukuthi ukulima kuqhakathekile. Siyabona sinazelela lapho kwathi 8 ukuthi abantu sebebanjelwa izimali ngendaba yokudla bengafuni ukuthi bacacela abantu ukuthi ukukhutshwa imali zayo. Ngiyakubona abantu ukuthi kufanele lime, ulima uqhathekile, indlala iza kwenza udla amanyala. Sokubhadaliswa abantu izimali zifakwe ekudleni kubanjelwe abantu ngokudla. So siyacela abantu linanzelele lisebenze livuke njengesizwe ukubana lizithuthukise lizimele lothi lingafuni ukuholela. Ngiyabonga ukubingelela umama unalo eSt Anna, Abraham Kateko St Joseph Plan Yane, ngithi plani likhokhobe linanzelele i-COVID-19 lonke onasiqe sinqobile lo sinini. Ngithi livuka njani bosisi, liphathe kahle iSt Jesu, libambe kahle esidukwini, khokhele ngobuqodo. Ngiyabonga.
Salubanani basakazi be-Studio 7, siyalibingelela, siyalibonga, siyalijabulela ngokusethulela indaba ezimnandi langomsebenzi omkhulu elisenzela wona. Ngukhetho eBhebhe, ngikhuluma ngiseGaborone, Botswana. Mina basakazi ngithi sicelani ke lisibuzele lubaba lo uMnangagwa ukuthi kulesikhathi esike sizwa kuthiwa usephendukele enkosini Mnangagwa turns to God. Besicela ke lisibuzele ukuthi lanxa wayelapha enkozweni kazangazwe yini kuGenesis kuthiwa the blood of your brother is crying out to me from the soil. Hence the soil is cursed. Inhlabathi isiqalekisiwe ngenxa yogazi lomfo wenu. Umnangagwa akayekele ukuba epretenda eqambela ilizwe amanga. Nxa ngempela wayesekhetha ukuthi usephenduka usebuya yela enkosini ka izenzo zakhe gaqale alungise indaba eyidala ukufuthelana eyiproblem number 1 kuleliyana ilizwe. Mnangagwa kalungisise igazi elikhala liviza kumdali from inhlabathi. Ngiyabonga
Studio 7, sanibonani. Yebo, uma abanye abantu bekhuluma sometimes ukuthi khona bekhuluma ama points la Studio 7, abantu be MBC Alliance zobalale, mina ngabatshela ngathi khona uThamisa uzobashiya sadini esikanyeni uma kuzithi bake balalele isibiso nabalaleli. Ngathi imithamisa izonisiya esikanyeni uzobaleka, akazuke imisiya kuphela, uzonisiya ngokubaleka esigazini nisale khona ngapho esatini. Njengamanje nisesatini abantu abavotela ithamisa, ithamisa uzezonisiya kulelo hlathi. Sikukhangele kube khona lokho, likukhangele namanje nizokubona. Okwamanje angithi siyabona nijana ngamakhanda, nijana ngamakhanda kanda nizokhuluma nje kuze nizomelwa yinhliziyo ilokho likhuluma likhuluma lisola akula lutho elizolithinta. UMondora is the man of the man, yi-party's leader yakompa. So nina okokwaThamisa, uThamisa nje okusekufanele akukhangele manje Thamisa sekufanele ukuthi angene ejele. Khona kuyane ngakushoyo ukuthi khona uThamisa walimazisa abantu ngokuthi i-party's leader. Oba manje sekufanele ijele. Party's leader is Mondora, hambili ngoMondora.
Sanibonani Studio 7. Sanibonani Studio 7, linjani lonke Studio 7, abasakazi bonke base-Studio 7 abasethulela indaba. Ngiyabonga. Studio 7 laphana kuThamisa loMondzora. Iqiniso ikuthi upresident we-MDC ngoMondzora. UThamisa wangena ukuba ekubeni president ngebhaji ngokurobha abantu, ngokuyenza izinto ezingekho emthethweni ekuthini abe yipresident. Engena ezifaka robha abantu bemvotela ezifake phezulu. So kahle kahle uThamisa sekufanele ukuthi kungenele amaphoyisa bambophe ayongena ejele. Bakhona abantu abatshonayo betshonela ukuthi khona liqembu elalivulwe nguThamisa. Kungazilo qembu elalivulwe nguThamisa. UThamisa wevule nje iHong Kong. So kuphelile kukaThamisa, president nguMondzora. UMondzora mina nginje ngisupportela uMondzora ukuthi khona ngoba udestroye uThamisa. Yeah, uThamisa ungene ngebhantshi ngokurobha abantu, ngokwenza lokhu nalokho okungekho emthethweni. So kuyabe sekufanele ukuthi uThamisa yena nje ayenta njeni lapha nejele, yikho kufanele uThamisa khona. Abanye abantu bayabotshwa kodwa bo umthetho wasekhaya mangingazanga ngimbone ukuthi uyobopha uThamisa, angeba sembonile ukuthi hayi umthetho wasekhaya awusebenzi. Kodwa uma bangabopha uThamisa, hayi kuzobonakala ukuthi umthetho uyasebenza ekhaya. Ngiyabonga.
Ngivingelele kuStudio 7 kanye labalaleli bakaStudio 7 lakini lonke basakazi bakaStudio 7. Ngithanda ukuphikisana lenkulumo kajahalo uHusen Sibani othi yena igovernment ayivula amabhoda abantu bedinga umsebenzi egoli. Lokho kukhulunywa ngokusemsibanda kukhombisa ukungahlakaniphi emqondweni ungumuntu, ungumuntu oyindoda, ungumuntu omdala. Igoli is not part of Zimbabwe. Abantu bezimbabwe kufanele bayethola khona umsebenzi. Igovernment yeZimbabwe yona ele responsibility ukuthi icreate imisebenzi for abantu bayo, hayi iSouth Africa. Kukhombisa ukungahlakaniphi kakhulu kwawusemsibanda uma zalibeka ti igovernment ayivule amabhoda ukuze abantu behambe beyodinga umsebenzi egoli. Thanda ukuthi baba usemsibanda awukuhlaziye into olomcijo, hhayi le nto sikhuluma la. Ngibuye futhi endabeni yokutshaya kwabantu bomthakazi party ngokufuna ukubotshwa komongameli wakhona womthakazi Republic Party. Lokhuyana kukhombisa ukuthi as long ungalona ilunga leZANU-PF, uma kukhona ophikisana lawo uzothwala nzima empilweni. Njalo amapholisa kuyacaca ukuthi asetshenziswa iZANU-PF. Ngiyabonga kakhulu ukukhuluma lezinja ziyamkhonkotha ekodubhude ondolwane lamthi. Ngiyabonga.
Sanibonani kustudio 7 nabalaleli. NguDube lokhulumayo. Nginombono othi kanti izwe lakithi liyoze libe yizwe eli-right nini if ilihluleka ukubona okwenzeka ezweni elingumakhelwane elifana neNingizimu Afrika ekwazile ukuthi ivule ama-borders wayo ukuze abantu bakhululeke. Kodwa yona iZimbabwe isaqhubeka nokuvala amabhoda okuyingozi kakhulu futhi lokho okwenza abantu bahambe ngendlela ezihamba emahlathini, abantu belimala, abantu belibengula. NguDube lokhulumayo. Ngikhuluma ngiseGoli, ndiye eGwanda.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, owayengumongameli umnumzana Donald Trump ubikwa elokhu eqophane lamalunga ebandla lakhe elama-Republicans abala ukugenqula impumela yokhetho lwanyakenye. Kulesi phathamandla sebandla lama-Republicans umnumzana Jody Heiss owazise ukuthi uzangena kukhetho lokuba lilunga le-Congress encintisana lo-Brad Raffensperger owala ukugenqula impumela yokhetho lwesigaba se-Georgia. UTrump uhle wathi uzasekela uHeiss. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo saqala ukumbuza ukuthi umongameli Joe Biden uyazifeza na izithembiso azethulela abalandeli bakhe ngesikhathi sokhetho.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi ma ukampaigna for ukuba ngumongameli welizwe wenze izithembiso and then ma usuwinile uzifeze lezo zithembiso. Yinto esiyibona uJoe Biden njengomongameli omusha aseyenzile eMelika. Wapromisa isizwe ukuthi singamvotela uzomake sure ukuthi ngefirst 100 days zakhe usehlabe abantu abali 100 million nge-vaccine. Isikubonile kwenza lokho and kuyajabulisa kakhulu ngoba kuyathembisa, kuyabonisa ukuthi ungumuntu ongayenzi ama-false promises, ongathembisi abantu izinto angeke azenze. Okuyinto esijayele ukuyibona kuma-politicians ukuthi ma befuna ivoti yabantu babathembisa izulu lomhlaba kodwa ma sebengenile embusweni bengasakwenzi lokho. So kuyathokoza sakhulu okwenziwe nguJoe Biden and kusinika ihope yokuthi zonke izinto izikhalazo zethu asithembisa zona uzosebenza ngamandla akhe wonke ukuthi zifezeke.
Siyabona ukuthi kube lokhetho lokunye okunjalo kodwa elizweni leZimbabwe kuthiwa khona ukhetho alusoze lube khona ngenxa yendaba ye-COVID-19. Ubona njani wena udaba lona?
Indaba yokhetho yindaba eku-constitution yamazwe wonke and iZimbabwe ukuthi isebenzise i-excuse ye-COVID-19 ukubana kungabi lokhetho iyasimangaza sonke ngoba itshengisa ukungathembakali kukahulumende. Uhulumende weZimbabwe I think uyazi ukuthi ngama-failures akhe asewenzile for the past 40 years abantu beZimbabwe angeke babavotele. Ngakho ke ngesikhathi esiningi sibona ukuthi ama-elections aya rigwa kube lokungavumelani ukuthi owinileyo uwine ngoba evotelwe ngabantu. So lokho kwenziwa nguhulumende weZimbabwe ikuvika ngomunwe nje, kumele nje ngabe bayenza imizamo yonke ukuthi iconstitution yelizwe iyalandelwa, abantu bayavunyelwa ukuthi bavote bakhethe ileadership ababona ukuthi izothuthukisa impilo zabo.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leVirginia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, kesikhangele inhloko zendaba. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUZ iqale uhlelo lwayo lokutshengisela izolo ngelanga lokuvulwa kwezikolo oluthiwa hashtag save our education ZW ezathinteka ngombhuqazwe wegugurawundi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.